Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza Washington DC. Olamukela ku Studio 7 ngomgqibelo mhlaka 17 kuMfumfu 2020 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, omunye wabasungula ibandla le-NDC umnumzana Israf Mdlongwa obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namhla kobulawayo lapho avaleliswe ngumndeni wakhe izihlobo kanye lamalunga aleli bandla.
Isindebele sithi intaba idilikile. Kungabe leli lizwe bayakwazi ukuthi amaqhawe adiklewa izenzo zomuntu, hathi i-political party noma i-political group. Namhla ubaba lo osekhothamile ngabe li-national hero.
Ibandla le-MDCT lithi likhangelele ukusungula imihlangano yalo yama-provincial congress ezigabeni zonke zelizwe kusukela ngomgqibelo ozayo. Ezakwandulela owe-Extraordinary Congress ngenyanga kaMpalakazi lapho kuzakhethwa umkhokheli oqotho we-MDC.
I-MDCT yilo ibandla elikhokhela i-MDC Alliance. Nxa silandela isivumelwano se-MDC Alliance. I-MDC Alliance ayizange ibe libandla elizimele lodwa elasuka phansi. Kwaba ngumbuthano wamabandla.
Ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-Ministry of Health luthi inani labantu asebehlaselwe ligcikwane le-COVID-19 selokhu elaqhamukayo elizweni selifika phose kunkulungwane eziyisithiyagalolunye, njalo inani lababulawa yilo likumakhulu amabili lamathumi amathathu lanye. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo msakazo. Ugatsha olubona ngezempilakahle olwe-Ministry of Health luthi inani labantu asebehlasele ligcikwane le-COVID-19 selokhu laqhamukayo elizweni selifika phose inkulungwane eziyisithiyagalolunye 8099, njalo inani lababulawa yilo likumakhulu amabili lamathumi amathathu lanye 231. Inani leli likhutshulwe ngabangamathumi amabili lane abatholakale belegcikwane leli embikweni owethulwe izolo lugatsha lwezempilakahle, kodwa ubengekho obulewe yi-COVID-19. Omunye wabasungula ibandla le-MDC umnumzana Israf Mdlongwa obhubhe ngolwesithathu ubekiwe namuhla kobulawayo lapho avaleliswe ngumndeni wakhe izihlobo abasebenza laye amalunga ebandla lakhe labanye abaningi. Umkhokheli webandla le-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe kanye lowe-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa labanye bebekhona kulumbuthano. Umndeni kamufi uthe kufanele kube labantu abalihlekana esebekwa ukwenzela ukulandela iziqondiso zokuvikela ukumemetheka kwegcikwane le-COVID-19. Njalo mhlawumbe iningi lizanxuswa emthandazweni wesikhumbuzo sakhe kusiya ngokuthi umama usunjani. Okuningi asikuzweni kunxoxo esiyiqhubela umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance.
Siyadana thina esisungule layo umhlangano we-MDC ngo-99. Yiwo amaqhawe esizwe esithi ngesikhiwa unsung heroes. Yibo abaqalisa ukukhuluma ngamalungelo abasebenzi esebenzela i-Rhodesia Railways yaba yiZimbabwe National Railway. Yikho ke bathe laba fowethu labo fowabo oGibson Sibanda, labo Fletcher Dulini, labo Morgan Tsvangirai, labo Mathibenga Lucia, lama trade unionist amaningi omdzingerere abanye sebashona. Bakubona kufanele ukuthi izisebenzi zinanzwe. Umuyi u-former president uRobert Mugabe wasebaphingqobe ukuthi liyasihlupha linabantu be-trade union ZCTU. sikhuluma kakhulu ngamalungelo ezisebenzi labantu jikelele. Kungani lingafomi iphathi yenu sihlangane enkundleni yepolitics? Ngalokho amajahala ayesebenza no-Isa Mdlongwa baqunga isibindi bakhankasa ilizwe besenza amaforum ezCTU indawo yonke eZimbabwe bayibhuqa baze bavumelana ukuthi akufonywe ibandla okuthiwa i-Movement for Democratic Change. NesiNdebele sithi intaba idilikile. Kungabe leli lizwe bayawazi ukuthi amaqhawe adeclare izenzo zomuntu hathi i-political party noma i-politibro. Namhla ubaba lo osekhothamile ngabe li-national hero.
Ungathi kuyini kahle kahle abantu abangakufunda kumbe abangasala bekuphethe ngembali yakhe?
Iqhawe leli lisitshiyele isifundo sokuthi abantu abasebenze bengakhethi abanye ngemhlobo esingathi imfethu abatshabi mberesizwe. Abantu bonke ngamaZimbabweans, abantwana besizwe. UMdlongwa akaqalisanga ipolitics ngo-1999. Wayelilunga le-UNDP lale-ZAPU kwaze kwafika ku-1980 waseqinisa kakhulu eze-trade unionism. Siyabonga Mahlabe Zulu ukukhala lathi.
Lo umnumzana Felix Magalela Mafa, umsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance, sixoxela ecingweni ekobulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa ngunkosazana Thokozani Khuphe lithi likhangelele ukusungula imihlangano yalo yama-Provincial Congress ezigabeni zonke zelizwe kusukela ngomgqibelo ozayo. Ezakwandulela owe-Extraordinary Congress ngenyanga kaMpalakazi lapho okuzakhethwa umkhokheli oqotho we-MDC. I-MDCT ithi ikhangelele ukusungula lolu hlelo eMathebeleland North bese kulandela ezinye izigaba. Lokhu kwenzakala kulokudonselana phakathi kwebandla leli lele-MDC Alliance elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa, elisola isinqumo somthethwandaba we-Supreme Court kanye lokuxotshwa kwamalunga alo edale lephalamende, esenate lemakhansilini ngele-MDCT elithi likhokhela iziqa zombili ze-MDC kuze kukhethwe umholi omutsha njengokunquma komthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomnumzana Solani Njemnyama Moyo, umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance eMathebeleland South, endawonye lomnumzana Witness Dube, ilunga le-MDCT.
Kulandelwe usinqumo se-Supreme Court esaphuma ngemva kokubana imithethwandaba yakuleli lizwe isikunanzelele ukubana umama uThokozani Khuphe nguye kwakumele iphathi ngomva kokusishiya kukababa uPresident uTsvangirai. Ngakho-ke konke lokho okulandelayo kusendleleni, kuqondile. Wonke umuntu ofuna ukubana abe yingxenye yombusazwe olandela umthetho kumele kumjabulise. Kuyikuthi khona isinqumo savela sabuya simqoka, siqondile, silaya kakahle kubana kuyini okumele kwenzakale. Kuyabe kudanisa labo abe-MDC Alliance ngabe lokhu besithi lokhu okwenzakale namhla kabakujabulele. Kuyabe kutshengisa-ke ukuthi hhayi, labo basafuna ukuba babe ngamahlongandlebe bangalandeli i-constitution ye-MDC yona leyi eyiyo eyinsika edale belo mthela wonke osifikise lapho esikhona namhlanje.
Uyamuzwa umnumzana Moyo, umnumzana Dube, uyavumelana laye yini?
Angivumelani layo ngokubana i-Supreme Court yayikliye yathi khona abahambe njenge-MDCT bayoyenza i-Congress okwenzela ukuthi umama uKhuphe engu-acting president ehambe ebiza i-Congress. And ngomthetho we-constitution is very clear ukuthi khona okwakuqala wayemele kwenze yukuthi sine-standing comment esasikhona ngo 2014 le National Executive sihlangane zisokubizwa i-National Council lapho esingena khona njengami lami ngiyilunga lakhona elika 2014 engangu-former chairman ngaleso sikhathi. Siyohlala phansi, sithi singahlala phansi sesisiza le-gate ye-Congress. Okwenzeka zavala kathisi awusizimo se Supreme Court xa ubale ikonstitushini ye-NDC iklini umamandla kumele wanike nge-National Council umuntu ezithathela amandla yena ngokwakhe so okwenzakala namhlanje uyasethusa
Mnumzana Dube ingqobe isikuwe ungathi umthetho usekelana lebandla le-NDC
umthetho usekelana lebandla le-NDC ukuthi T kumbe Alliance kuyabe sokuyikuvota nje indaba yonke ngoba i-MDCT yilo ibandla elikhokhela i-MDC Alliance nxa silandela isivumelwano se-MDC Alliance i-MDC Alliance ayizange ibe libandla elizimele lodwa elasuka phansi kwaba ngumbuthano wamabandla ayisikhombisa ekuqaleni agcina eseyisishiyagalombili esegokela lezaphu kuyiwuthi umbuthano nje wokuya kukhethu kodwa upresident umkhokheli kumele avele ku-MDCT njalo ibandla lebandla elilapho ku-MDC Alliance kumele lilandele izinqumo zebandla lami njalo ibandla lebandla kumele libe namandla phezu kwalabo abakhethwe ephalamende bekusuka kulelo bandla yikho kumele ukuthi noma kukhulunywa-ke abantu besenza ngani kabazwisisi bona bezwisisa kuphume kube mqoka ukubana hatshi abantu laba abarikholwayo ephalamende barikholwa kulandelwa imbuthano we-MDC Alliance isivumelwano se-MDC Alliance esasivele satsho ukuthi noma sokuphele ukhetho lelo bandla elihambise ilunga ku-MDC Alliance layangena ephalamende lizabe lilokho lilamandla phezu kwalelo lungu
Mnumzana Moyo siza kwenzani ingabanqobayo khona ngapho njengoba bezabizwa njalo
lokhu kuyamangaza ngoba kabasahambi isinomo sikazulu uzulu wazifakela abantu ephalamende nakukhansil okukhuluma ukukhokheli ngaba abayekelana nokuyikhola abantu behlale phansi i-Supreme Court yasinika njalo ukuthi sihlale phansi
leyo bekuyingxoxo phakathi kukamnumzana Solani nje Mnyama Moyo umgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance emathebeleleni South obendawonye lomnumzana Witness Dube ilunga lebandla le-MDCT
lamlela ndwandwe lamlela ndwandwe lamlela mshweshwe
abesifazana abahlala emaphandleni bathi ukuqhamuka kwegcikwane le-coronavirus kanye lokuvulwa kwelizwe ngohlelo lwe-lockdown kudale ukubhidlika kwenhlelo zabo ezokuziphilisa emakhaya osokubachiye bebhekane lendlala embi lokhu kuvele abesifazana laba benanza ilanga labo ele-International Rural Women's Day ngolwesine lapho abakhale ngoncedo lokuvuselela inhlelo zabo u-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo
iningi labesifazana bemaphandleni ezansi emandebeleni liphila ngokulima ezivandeni ukufuya inkukhu ukuthunga kanye lokuthengisa impahla abazoda phandle kwelizwe unkosikazi efidlomo lilunga lesiyazamagadeni emakhwilile esitezi uthi basungula lesi sivande beyisiyangalombili bele njongo yokuthi baziphilise kodwa selokhu kwaqhamuka igciwane le-COVID-19 ngombimbitho abakulimayo akuthengwa
nxa singazuza kumbeni abathengayo ukuthi nxa umuntu engabuya ngemoto yakhe afika athenge ngoba thina ngokwethu asilamandla ukuthi singaya ngaphi sibhoda khonapha kuphela asiyindawo ngenxa ye-corona uhlupho olukhangana nalowo mama osekhaya khathesi luhlupho lendlala njengoba sikhuluma ngendlala abantwana siyafisa lokuthi baye ezikolo abantu sifisa lokuthi badle silohlupho olukhulu njengabomama ngoba umntwana wonke ukhala ekhangela umama
amazwi akasekelwe ngunkosikazi Gesta Mbangeni othi kwesigabeni sesizanane esitezi yena othi bathunga amadoyini ingcebethu lamacansi ukuze babhadalele abantwana iindleko zesikolo
yinto esisizayo esincedisayo njengoba kungala kunye esikusebenzayo siphanjaniswe nje yona lo mkhuhlane obekhona phakathi kwethu njalo lapha kithi eZimbabwe uhali lolo lwamadoyili songathi kule ndawo kuphela lapho lubonakala khona esikhathini uphathise umntoza kuyabuya lalo endaweni zemtari nxa ungambonanga oyakhona le kumboya elinesina phetheya bese ungathi ehalini kuyasihlupha sibili kakhulu
unkosikazi Sihlezi Ncube ngomunye wabafelokazi esitezi uthi bebethenga imbuzi labanye bakhe belithumi njalo bewoda impahla bethengisa kodwa lolu hlelo seludilika
ukudla kokungani kuyasisilela le mali zokuthi sizincedise siqhubekele phambili ngeprojekti esiwenzayo ngoba abaningi babisa kakhulu izimali zona izimali esizitshayayo kuthi ngabe siyazuzwa ukuncediseka kakhulu kulawa maprojekti esiwenzayo kisela abantwa wethu egrifini yethu singabaselokazi so sifuna kona sibe lokuncediseka singabaselokazi sinjalo
unkosikazi Josephine Majaha uthi lanxa bebhekane le gciwane le-coronavirus akulasizwa abalutholayo njengabesifazana ukuze bazivikele kulo
besisenelisa ukuthi sizisebenzele kuhle senze yonke into esiyifunayo khathesi sile migoqo yokuthi khathesi kumele ukuthi usanitize kumele ube namanzi amanzi asilawo kumele kube lezinto zonke ezifuneka ku-COVID ngabanye labanye abakwanisa ukubakutholi kodwa kabakutholi okuthi uhulumende ngalathi usiphatha njengabomama bemadorobheni umama wasemakhaya ukhangelelwa phansi
lanxa amalungiselelo okulima seqalile emakhaya abesifazana badinga ukuncediswa ukuze benelise ukuphuma lesifuno esihle ukuze banakekele imuli zabo kuthi unkosikazi Agnes Khumalo
silima ngezandla izifuyo zafa ngenxa yokuchisa khonoko ngaye kulama tractor angasincedisa ukuze khonapho abenze khona enxa kungasitholisa kuhle ngoba sigebha amagodi ngezandla amakhuba angasincedisa uhulumende sili ngama tractor ayilapha embona khona ukuthi lathi sinjizalwazi ungasincedisa emulini
umqondisi wenhlanganiso elwela amalungelo abesifazana e-Women Development Association of Zimbabwe WODAS unkosikazi Juliet Ntuwane uthi iningi labesifazana lizokumela agebha igolide ngesikhathi se-lockdown okubafake engozini yokuhlukuluzwa ngabesilisa
ababuyanga lalutho emkuteni emakhaya indlala ikhona lapho kulamankazana sekuphuma umama lomntwana kuphambanisekile imkhuhlane nje lokuphambaniseka kwezimuli lokuzinikela kwabomama amanye amarephu sikhuluma ikudinga ukudla omama bemakhaya abakuzamayo akula support esuka kumbe ngithi kuhulumende uthi uhulumende afosa ukuthi omama kabathole
ekhuluma emhlanganweni oqhutshwa edolobheni leGwanda kunyona leviki umqondisi weZimbabwe Christian Alliance umnumzana uSen Spanda uthi bazasungula uhlelo lokuxoxisana loZulu
nxa sikhangele ukuthi abantu sebehlezi ezindlini ngenxa ye-COVID ubudlongdla ngokube khona phakathi kwezimuli bekusekusiba kunene njalo siyananzelela ukuthi abantu badidana izingqondo ngenxa yokuthi imali ayisekho imisebenzi eminingi kusiphelile abantu bemile khonokho kuletha udlwangu lokulimazana ezindlini kodwa njalo kuletha lokudidana kwengqondo
umphathi ntambo ogatsha lwabomama lamabhizimusi asachathulayo unkosikazi Sithembiso Noni ujele umsakazi we-Studio 7 ukuthi kuningi uhulumende akwenzayo ukuze athuthukise inhlalakahle yabesifazane emakhaya uthi kumaviki amabili adlulileyo bebesemzingwane lapho abanikeze abesifazana imithini yokufukamisela amaqanda izidayo imithini yokwenza amafutha okuphekisa lokunye ngimele umsakazo we-Studio 7 ngisesitezi ngu-Albert Ncube
siyabonga Albert luyalandela uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba
linga litshona njani izilukandaba sayadibana njalo kuhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba igama lami nguChris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lomnumzana Njabulo Ngwenya ilunga lebandla le-MDC Alliance elihlala kwelebhilitane sisizwa ukuthi izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe zibona njani ezombusazwe eZimbabwe
umumo weZimbabwe mubi okwamanje ngoba abantu abasela malungelo kwezombuso lizokuphatheka kumkhonomi abantu bayabandlululwa ngepolitiki into okungafanelanga ukuthi nga iyenza so umbuso wekhaya unzima kakhulu ukuthi abantu bayadubeka kukanti kule ndlala so thina njengabantu abase-UK siyancedisa ngokuthengela abantu ukudla okunjengempuphu ama-cooking oil lakho konke okudingwa ngumuntu ophilayo phinde sincedise ngokuthenga amanzi endaweni ongatholakali khona amanzi ezinjengebhulawayo siyancedisa ngokuthenga amanzi ma private companies sithenga amabhawuza sincedisile abagulayo abasesibhedlela sibancedise ngokubathengela imithi yezibhedlela ukuze basile. IZimbabwe isebunzimeni obunzima kakhulu ngoba isiyi-charity case, isiphila ngokuphiwa, ayisakwanisi ukuthi izisebenzele. Yikwehluleka kombuso wezanu-PF lonanako.
Siyabona ukubana ukhetho lusale minyaka phose emithathu ukuthi lwenziwe. Akhona yini amalungiselelo eliwayenza njengezizalwane zeZimbabwe ezihlala khona ngapho e-UK ukuthi libone ukuthi liyabhalisa ukuthi lenelise ukuyavota?
Thina siqala kuma electoral reforms. Sifuna i-government i-implement ama electoral reforms under iZEC ukwenzela ukuthi iZEC ibe independent body ezobamba ama election aweZimbabwe ngendlela elohlonze. Nxa kusehlula kungangcono kucelwe i-AU le-SADC le-International Community ukuthi babambe ukhetho bencedisa amaZimbabweni njengokhetho olabanjwa ngo-1980 olalincediswa yi-International Community ukwenzela ukuthi kungabi lokuphikisana. Ngoba i-government yeZimbabwe indlela enza ngayo yenza iZEC ibe aligned to ZANU-PF and iZEC ibe aligned to emasosheni okuyinto engekho kahle. So thina besicela ukuthi ama Zimbabweans akudiaspora baphiwe ilungelo lokuvota ngoba ivini kwezomeconomy yeZimbabwe under i-migrant remittance bathumeza imali engange 466 million abayithumeze this year and imali yangkhona i-increasile from 349 million abayithumeze last year to 466 million. Lokho kutshengisa ukuthi kwezomeconomy eZimbabwe even abantu bekudiaspora bengekho eZimbabwe bayancedisa. So nxa bencedisa kufanele baphiwe ilungelo labo lokuvota njengamazwe wonke anjengaboBotswana, oSouth Africa, oNamibia abakwanisa ukuvota bekudiaspora.
Bona abasekeli bebandla le-MDC abahlala khona ngapho kweLengilandi baningi kakhulu na?
Abasekeli bebandla le-MDC Alliance e-UK baningi kakhulu, bayi-majority especially kumaZimbabweans. But inkinga esesihlangana layo yikuthi izano kungani isilabantu abasebenzisayo isebenzisa imali isenza esingathi phecelezwe ngesilungu infiltration. I-infiltration ivele ngumsebenzi wayo izano yoku-infiltrator ama-organization.
Umbuzo wami wokugcina, ungasitshela ukuthi ubona njani okwenzakala ekhaya ikakhulu lokhu okokuthi ibandla le-MDCT liyaxotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance edalele parliamente lasema-councils?
Lokhu okwenziwa yiZANU-PF labo makhuphe yikuganga, yikungahloniphi i-constitution yelizwe, yikudelela, yikweyisa, yiku-abuser ama-courts for their gain. IZANU-PF ukuthi isustaine i-power yabo. Ngeqiniso ngeqiniso, if i-MDC Alliance yayingavunyelwa ukuthi ibe yi-political party, na iZEC ayizange ivumele i-MDC Alliance ukuthi i-register as a party. iZEC yaregister i-MDC Alliance as a party, yaphinda yaregister i-MDCT ekamakhuphe as a party. Of which ukuthi when they allowed these two parties to contest against each other, kwakusaziwa ukuthi i-MDC Alliance ilidwa nguChamisa, i-MDCT ilidwa ngumakhuphe. So nxa sokudlule ama-election umakhuphe esedliwe, uChamisa esethole according to iZEC 2.1, but thina sibe sokwazi ukuthi wathola 2.6, umakhuphe ethole 45,000. Bathathe ama-MPs lama-councillors awe-MDC Alliance bawanikeze umakhuphe ikuganga.
Lo ke bekungumnumzana Njabulo Ngwenya, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBhilidane esekela ibandla le-MDC Alliance. Ebesixoxa layo kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama lami nguChris Dande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lelali
le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Namhlanje kwesiphathelane labesifazana sixoxa lonkosazana Victress Mathutu, isiphathamandla senhlanganiso yeZim Imbokodo elwela amalungelo abesifazana eSouth Africa bona bevela eZimbabwe. Sicubungula imisebenzi eyenziwa ngabesifazana kulelo lizwe. Kulandela isehlakalo sesinye isizalwane seSouth Africa esithi senqaba ukwamukela owesifazana osebenza endlini yokudlela irestaurant ngoba evela eZimbabwe.
Uhlupho lolu lushupho abantu besifazana abangawona umsinsi wokuzinyela lapha eSouth Africa abavele emazweni anjengaseZimbabwe nje abahlangana lalo emsebenzini abasebenza kuyo. Ngithi iningi labantu abasebenza emakhefa emarestaurant lapha eMzantsi Afrika iningi labo ngabomama ababuya eZimbabwe. Iningi labo yibo abangabo waiter lapha abasebenza ukuseva abantu lapha emarestaurant, yibo abagezisa izitsha lapha emarestaurant, iningi labo yibo abaphekayo lapha emarestaurant. Bajoyele kakhulu kulomkhakha wamarestaurant omama baseZimbabwe. Angeke ngisho ukuthi inzuzo abayitholayo inzuzo ebenelisayo yini. Njengabantu abasezweni lokuhamba, ngicabanga ukuthi bathatha lokho okukhona. Njalo lemsebenzi lezima abasebenza ngaphansi kwazo nalezi zokuthi kuqhamuka umuntu afika athi angifuni ukusevwa ngumuntu obuya phandle, ngifuna ukuthi ngisevwe ngumSouth African. Izinto abahlangana lazo emsebenzini kuyizinto ezibahlukumezayo ukuthi uzathi usemsebenzini wakho kumele umuntu umseve ngoba ngumsebenzi wakho, umuntu abesesala ethi angeke avume ukuthi asevwe nguwe ngoba wena uvela ngaphandle. Kuyahlukumeza like emotionally nje ukugcina kungabaphathanga kahle abantu. So izima abasebenza ngaphansi kwazo umama baseZimbabwe abagcwele ema-restaurant and yibo futhi abaningi, kodwa basebenza ngaphansi kwezimo ezinjengalezo nje zokuthi uthole ukuthi uyaninwa ngoba ungasiyo umSouth African.
Umahluko phakathi komuntu ovela eZimbabwe lanxa bekhuluma isiNdebele ubonakala umkhulu yini?
Umahluko wona ma udinga phakathi komuntu ongumsizalwane salapha eSouth Africa lesizalwane saseZimbabwe. Ukhona umahluko mawudinga okunjengokuthi mhlawumbe sithi indlela umuntu akhuluma ngakhona. Bakhona abantu ababuya eZimbabwe abangamaNdebele okokuthi mabe kukhuluma isiNdebele nomuntu okhuluma isiZulu umehluko wakho na ukho ngako, ngaphandle nje kwemehluko walokho esithi accent ngesilungu. Mhlambe ukuzwakala kwakhona kuyikho kwenza ukuthi umuntu azi ukuthi hayi lo muntu akayena umSouth African akayena umZulu uyiNdebele, kodwa isiZulu lesiNdebele umahluko wakhona ukho kangako. IsiNdebele lesiZulu kuzindimi ezihambelanayo nje ezifanayo, kodwa mboni futhi ukuthi ukukhuluma kwakhe yikho bese kungaze kubonise lo muntu ukuthi unomethungo waseZimbabwe, ngaphandle kokuthi uvele lo obefuna ukuthi aseve ngumSouth African ubevele edinga yena ukuthi akwazi ukuthi unometha lo uvele uvela ngapi. Ngoba enye into esuka imangaze ukuthi ema-restaurant ngesikhathi esiningi kuwande ukukhulunywa ngesikhiwa okuyilo ulimi abantu bonke abakhuluma ngalo. So kube sekusiba nzima ukuthi ke njengoba e-restaurant kuvele kwandi ukuthi kukhulunywe ngesikhiwa, lo munye ube sekudobha njani ukuthi lo munye akusiye no-South Africa ngowaseZimbabwe nxa kade ngakudinga. Yena ubevele ehambe esiyafika kulelo khefa evele eqophele kwakuqophileyo, njengoba sithi ukuthi abantu base-South Africa abangavumi ukuthi baseve ngabantu abavela ngaphandle. Kusho ukuthi yena ubevele esuke esiya kulelo khefa engasikho ukuthi uvele uqophe kuyohla, ubevele eqophe ukuthi ayekwenza lokho akwenzileyo ukuthi ayebonisa ukuthi yena uyala ukuthi aseve ngumuntu ongasiye nowe-South Africa.
Leyo bekuyingxoxolo nkosazana Victress Mathuthu, isiphathamandla senhlanganiso yezimo imbokolo. Sixoxelaye eseJohannesburg wele South Africa. Siligqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga ngikhona pha eWashington DC.
Ngiyabonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.